amazi kamongameli kahambisani lalokho abantu abahlangana lakho insuku zonke. Abantu kabahlangani lokukhula komnotho, bahlangana lendlala, bahlangana lobuyanga, bahlangana lokwehluleka ukubhadala izikolo fees, bahlangana lokwehluleka ukubhadala amarenti, bahlangana lokungabi lemisebenzi. Bayahlupheka kakhulu abantu beZimbabwe. Balutshwane yebo abazuzayo izinto ngendlela abafuna ngayo, balutshwane njalo abanothileyo, kodwa iningi labantu baphakathi kosizo olukhulu kakhulu.
Ukukhuza kukaMnangagwa singabona kuqeda ukudlephana okukhona kuZANU-PF yini?
Yebo, bayadoniselana abantu phakathi kwebandla leZANU-PF ngendlela enkulu. Ngakho-ke kasikhangelelanga ukuthi kuzaba lula ukuthi bazayekela ukudlephana ngoba esekhulumile umongameli. Bazadoniselana vele ngoba phela ngamandla la esikhuluma ngawo, kanti emandleni lapha kule notho ngokuba amandla enotho eZimbabwe ahamba le-political power. Ngakho-ke abantu bayakufuna ukuba lamandla ngoba ayabapha inotho abayidingayo. Kanti-ke khona lokhu ukuthi bakutshone bedlephana kanti sivote kunyaka lo odlulileyo kubonisa kahle ukuthi abantu abakhangelanga ukuthi kubuswa ilizwe ngendlela efaneleyo, bakhangele nje kuphela ukuthi babe lamandla.